namuhla thina ama-fellows sizabe sitshengisa ifilimu ekhangela impilo kaMandela, njalo sizabe silaba ababe beyetha ama-poem, njalo sizaba laba ababe begida, njalo silabanye abazabe besitshengisa ukudla okudliwa kuma-countries atshiyeneyo e-Africa.
Luhamba njani uhlelo lwe-Mandela Washington Fellowship? Siyabona ukubana selisalelwe ngamaviki amabili ukuthi ligqibele lo hlelo.
Amaviki alisanda kudlula, lesifunda kakhulu njalo sivakatshela amankampani atshiyeneyo lapha asebenzela ihulumende, lapho sibona ukuthi bona imisebenzi yabo bayiqhuba njani ukwenzela ukuthi thina nxa sesibuyela yithi lathi sibone ukuthi indlela abasebenza ngayo singayisebenzisa kanjani ukuthi lathi senze imisebenzi yethu bengcono. Nginganika umzekeliso wokuthi mina ngise-City of Auckland ku-Department Airport ekhangela indizamthina, ekhangela njalo indaba zesigebe. So ngibona ukuthi bona basebenza njani, nokuthi nxa sikhangele ngathi organizational management basebenza njani ukuthi imisebenzi yabo iphumelele, nokuthi basebenza njani labasebenzi babo ukuthi kube lokuzwisisana, kube lokuzwanana, ngoba yona iport iqhatha izisebenzi engingathi zidlula i-500. So nxa ulabantu abayi-500 abakusebenzelayo, uyabona la ukuthi kuyini kumbe yiwaphi amaphepha okumele ngibe lawo, kuyiwaphi ama-services engingaba lawo engawayenza ukuthi abasebenzi bami basebenze at the same time labo bebona ukuthi kuyini abangakufunda okungayenza ukuthi behlale emsebenzini. Ngoba lapho engikhona e-port ngiyabona ukuthi kunabantu abasebenzi okweminyaka edlula elithumi, abanye bakweminyaka efika amathumi amabili, abanye amathumi amathathu.